Siyalamukela kwezithathelane labesifazana lamusha kuhlelo sixoxa lo Councillor Brenda Mpofu ward 23 emlume 2 enkaye. Sicubungula udaba lokuswelakala kwemali elizweni ngesikhathi iningi lilungiselela ikhisimusi. Siyakwamukela kuhlelo.
Hayi, lami ngiyabonga. Awusupha abantu abesifazana khathesi emaphandleni ukuqansa kwentengo zelezithi intengo zezinto ziqansile kakhulu ezikolo nezitolo kuqansile sibili. Yikho ngani kuyasikhathaza kakhulu ngokuthi lokuthi sithole ukuthi siyagayisa ngani, ngoba ngale makhaya siyagayisa, awutholi imali yokuthi ugayise. Sizugcina futhi uthatha igogogo uhambe lalo usiye esigayeni, ubuye ukhuphe igalani ugayise igogogo elilodwa. Yikho lapho kulobunzima khona. Zonke izinto zangikhona sezithengwa ngamabele. So nxa ungela amabele kusithi kawusadli, ngoba nezitolo zikhona ezinye izitolo okuthengwa khona ngamabele. Uyahamba uthela ibhakede lakho usiyathenga isitolo ngamabele, siyathenga kumbe uthenga ithukela, kumbe uthenga isepha. Njengathi thina umama sithole nzima kakhulu sibili, uhlupho luyasi-affect-a kakhulu sibili, sisebunzimeni.
Nxa umuntu ethenge ngamabele bamnika yini intshintshi yemali?
Akula intshintshi kayikho sibili, ngoba ungahamba esitolo uthwele ibhakede lakho sithi 20 kg yomumbu, wena uyabe usiyathenga i-cooking oil. Ngithimizi yakho iyethenga ngebhakede lonke. Nxa uthenga ithukela, uyathenga ithukela sidobha lamahlamvunyana lokuyisisi kwabantwana, ithintshi siphelile, sithenga lesawuto sewuphelile kule ibhakede lokhuya. Kunzima sibili. Bakhalkhuletha kwaphana ngokuthi ithukela into yabe i-$2 50 cents, ibhakede lona bathi $5 kwezinye izitolo, kwezinye izitolo bathi $6. That is uzabona ukuthi kungcono ngiyela phana lapho kuthiwa i-$6 khona ey'nqeni zadobha ithukela, ngidobhele amahlamvu, ngidobhele nokuyisepanyana.
Sokulo uhulumende omutsha lo, abantu balethemba lokuthi engenza umumo ube ngcono?
Hayi, akulamehluko. Kamboni ukuthi kuzaba nomehluko, angikwazi kumbe kuya ngokuthi into kwesikhathi, but kamboni ngoba izinto khona ziqansa zisiya phezulu kakhulu. Ngingazi kumbe kuyatshintsha, kodwa kunzima. Bona enkayi laphana esente anti sile ebhenki yethu laphana, bona abanye bayahlala iviki yonke umuntu wethu elindele imali khonaphana. Uzokuthiwa khona hhayi thatha ama-discard nemali engaka, wena khonapho uyabe ufuna imali uzokuthatha ama-airtime. Uyawasa ngapha ama-airtime, uzathengisela bani yona vele imali ingekho? Ngazi wathatha ama-airtime la, so umele ukuthi ufike ekhaya wathengise, ngoba i-airtime idona siyathengisa ngegalani galani galani galani. Vele kuyafana nokuthi sithole nzima kakhulu. Umuntu uyakwanisa ukuthi aye la inaye ebhanga laphana athathe kuyi-$20, abuye futhi abe sesiya esitolo esesiyadinga ukuthi anjani athenge futhi aswayithe ngekhadi nendliyana. Kunzima kakhulu.
Manje ngesikhathi esinzima kangaka, abesifazane balungisela njani abantu ababo ukudla, njengokuthi sokubuya isikhathi sekhisimusi nje bebathengele labo kungabathabisi?
Kunzima-ke lapho. Kuzaba ngabanye labanye, kusho ukuthi abazakudla yilabo abalabantwana basemazweni, yibo abakhanya ukuthi siza kuya kudla kibo, ngokubana kunzima.
Ye, ukudla okuholiswayo-ke?
Ya, ukudla okuholiswayo kukhona, but lakho ayisikho okwabantu bonke. Ngokwe-vulnerable, ngokukhethayo ukuthi ubani ungcono, ubani hhayi ulelungelo. But khona ukudla kwakhona sibili hhayi kuyabe ku-right, ngoba umntwana bamnika i-10 kg eyomumbu, bamnike i-2 kg ye-beans, then base bemnika i-$2 ekuthi athenge fish oil. Nxa kulo mntwana omncane ekhaya lapho bamnika le-porridge, but kayisibo bonke.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lo Councillor Brenda Mpofu okaward 23 emlume 2 enkanye. Asidibaneni njalo kwezithathelane labesifazana ngomgqibelo ozayo. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha e-Washington DC.